akulale sesokujijile ngokufaka kwemali entsha, ngoba kathesi sikhuluma nje mina ngokuhambile kangayiboni njalo ngahamba emabhange ngafika emabhange izikile esanda kuphela ngafika kule ndwendwe ezesabekayo abantu bahlezi phansi batshela ukuthi imali ayikabi khona, abanye bathengisa ukuthi bazaphiwa ama-$50 ngelanga. Ebhanga lapha ngingafika khona bebethi bona banika 200 kodwa ngananzela ukuthi vele amanamba akhona kukhanya anike kuseni, angikwazi anikwa kusikhathi kani ngoba ngithengisika mina kwathiwa hhayi ngangcona ukuya kusasa. So udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili kaloku akupheli, ngoba ungafika lezitolo lapha ngengafika lekocomplex lokonkulumane lapha ama-price abo avele price ekabili, kule price ye-cash iyangikhiphile iyabungela i-cash yakhona kolo kusuka le price ye-swipe nje i-cofesh iyabi phezulu. Mhlawumbe mhlawumbe faka umzekelo kwonto enjengentupi 10 kgs, ngike ngibuza bathi 10 kgs bayithengisa $60 something. Ngithe ngisithi ngiyakuyikhokhesha bathi hayi ikhokhesha $80 something. So ngokunjalo ke ihlupho lolwalo lwemali lwasivesi lalo kalukaphele, bengakwaziwe ukuthi imali abayiphrintile intuthwana kumba imali abayiphrintile iphumile futhi njengoba sasize kuthiwa besike seza kuthiwa amanye amabhange amabili kade eqanjiwe laphana abesegcwalisile vele ukukhipha imali yakho ukuthi yabikhishwa mbani siya ngaphi, yile singakwaziwe. Kodwa ngalesi ngikhuluma nje uhlupho lwemali lokhu luqhubekela phambili, ngoba abantu baluthwana bayibambile imali yangkhona, ngoba abaningi lokubekela amabhenki bathana emabhenki bengayitholi. Ngibona ukuthi wakho nafika unanzelele ngoba lokhu luqhubekela phambili kusukela kwemali.
Kulabo abathengisa phandle ama-vendors lalabo nje abale mali enilutshwana, iyabonakala yini imali yona le?
Singazi kulabo abathengisa ezitaladeni ngoba bona bahlala edolobheni, kodwa-ke thina kithi esifuna ukuthi siyethatha amaholo ethu asikayiboni. Singawuthe wabale lakho uyathola mhlawumbe i-$2 bond yana kathi i-coin, ngambona abanye bewathwele nje abantu ababevukele khona bewathwele ngamaswaka laphana benikwa ama-$50 zona laba abalelakho njalo banikwa ama-$200. Kodwa i-$5 ye-$2 inothi sibili ukuthi ungabona umuntu ephonga uthulayo, hhayi kawukavani ukhanya ukuthi kulama-cabulaza akwazi abathola into enjeni. Umuntu uyabesuke emaphandleni ezothola into enjeni yakhe abesephiwa mhlawumbe i-$50 khonakhona kaunothi ngalutho, ngoba uyalegade ngo-$5 esuke endlini aphinda abuyele futhi endlini sokuyi-$10 oyevele elanda malini endedelovide bathela vele bengathola ngalutho noma ukuthi imali kayitholakali, ngoba amabhange amaningi afaka ku-$50 ngawuthe waba lenhlanhla zoba ngishile ayadlula ku-$200 but mali ucala nika $200 ngizwe ibhange elilodwa elinika $200 amanye abavele nika ama-$50. So udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili, ngoba abantu lokhu imali ukuthi basebenzisa i-swipe kumbe i-cash ukuthenga imali zabo ziyadliwa, ngoba uyakudliwa nge-almost $20 or $30 phezulu imali kade vele umele unjani uyibhatale.
Ukukhwezwa kwentengo yamafutha yepetroli lokhuyana phose ngamaviki wonke kathesi, le ntengo yempahla ayiqonga njalo yini kumbe akuhambelani?
Intengo yempahla intengo nanzela ngolwesihlanu nangena abantu ngakathi sithi ungena edorobha nje becalisile vele kutshintsha ama-prizes, okutshengise ukuthi intengo yempahla isingaphezulu kokutshintsha kwentengo yepetroli. Ipetroli iyabikhwela ngabo 16-15 cents kusale bo-20 cents kushanga ukuthi umuntu ungaziwe lizwe, ngoba ungakunanzela ngapha kuphathi yelizwe le-Western Side ipetroli iyavula imali wafaka umthetho lwana ukuthi iyabikhwela kusiya ngokuthi isuke ngaphi isiya ngaphi. Ngahamba kibo Harare ngali petroli yabe kibo $16 nafika ngapha ibo Bulawayo iyabe-17 kulanda ama-$18 ngenxa yokuthi bazofaka imali lami yoku-transport fee. So khonoko kwenza ukuthi izinto zethu ngapha ku-Western Side nentshonalanga yelizwe zidule. Okungangokuthi na ipetroli ayikhwela le ntengo ngale mashopsi lawo banjani bayakhwela, njengoba ngisithi ukuthi ngolwesihlambe yevele bekhwela izinto zikhwelile sibili. Angazi bebecabangela ukuthi abantu bazathola amabhonasi nje kuyini, kodwa sezigqazile izinto okunye ongazeka kubonakale.